soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Kwezi kusene mtuagazi, ngolwesihla nomhlakathene kumpalakazi 2021. Igama ngontungameli Nkomo. Ezihamba phambili. Kubhubhe abantu abathathu nge-COVID-19 eZimbabwe izolo njalo kwatholakala abedlula inkulungwane ezinhlanu 5189 belomkhuhlane lo. Ibandla lezanupiefu lizitshaya isifuba ngenhlelo zokulima eziqhutshwa nguhulumente, kodwa abe-MDC Alliance bathi okokulimisa phansi kwenhlelo lezi kuphiwa abezanupiefu kuphela. Umongameli weMelika umnumzana Joe Biden uzagqiba umhlangano awusungule izolo labakhokheli bamazwe omhlaba ngenjongo ukukhuthaza umbuso okhululekileyo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kubhubhe abantu abathathu nge-COVID-19 eZimbabwe izolo njalo kwatholakala abedlula inkulungwane ezinhlanu 5189 belomkhuhlane lo. Lokhu kukhuphule inani lasebebulewe yi-coronavirus kuleli laya kunkulungwane ezine ezilamakhulu edlula isikhombisa 4723. Abaphethwe ilumkhuhlane sikhuluma nje bakhwele baya kunkulungwane ezedlula amachumi amabili 21958. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela lomkhuhlane bedlula inkulungwane ezilitshumi lasithupha 16248. Abahlatshwe esibili baphezu kwenkulungwane ezingamatshumi amabili 20216. Umkhuhlane lo uqhubeka umemetheka ngamandla njalo usuhlasele ezikolo ezedlula ikhulu. Isikolo seboarding eGwanda eseSt Christopher's Primary sesivaliwe ngemva kokutholakala kwabafundi abakugrade 7 abangamatshumi phose amathathu belomkhuhlane lo. Walbert Ncube uyalandisa.
Encwadini ebhalelwe abazali ngumphathisikolo weSt Christopher's Primary, uMnumzana Temuso Dube uveze ukuthi abafundi ababanjwe umkhuhlane we-COVID-19 bahlolwe ngemva kokuba omunye wabo ehanjiswe esibhedlela ngolwesihlanu kuviki edlulileyo watholakala ukuthi ulegciwane le-coronavirus. Ngemva kokuhlolwa kwabafundi abangamajuma esishiyagalolunye abangamajuma amabili lasishiyagalombili 28 batholakale belomkhuhlane we-COVID-19. Udube uthe bakhuthazwe ngabogatsha lwezempilakahle ukuthi laba bafundi behlale bebodwa ezindlini lasesikolo kwamaviki amabili, kuthi labo batholakale bengelalo igciwane behambe emakhaya ku-quarantine okwamalanga alitshumi. Lokho kutho ukuthi laba bafundi sebezabuyela esikolo ngomnyaka ozayo ngoba izikolo zivalwa ngolwesihlanu kuviki ezayo. Isikhulumeli sogatsha lezemfundo yaphansi uMnumzana Taonga Nandoro utshelela umsakazi ukuthi zedlule kukhulu izikole ezihlaselwe ligciwane le-coronavirus.
We will not deny that there is no COVID in our schools. It is there, but we are managing it in the best way we can.
Ngiyaphika ukuthi kule-COVID esikolo ikhona, kodwa sizama ngazo zonke indlela ukuthi ingamemetheki njalo imfundiso yethu iyaqhubeka njengalokhu esakwenza nyakinye, kodwa silandela iziqondiso ezafakwa ngabe-WHO zokuvikela ukumemetheka kwaleli gciwane.
The prevention and the spread of the COVID-19.
Undoro uphinde wathi umqondisi ogatsha lwezemfundo ezantsi emandebeleni unkosikazi Bisi Simanjere laye ohlaselwe yi-COVID ubangcono. umqondisi wenhlanganiso yababalisi eProgressive Teachers Union of Zimbabwe PTUZ ezansi emandebeleni umnumzana Agent Moyo uthi bakhathazekile kakhulu ngendlela leli gciwane elimemetheka ngalo esikolo.
Ubhano lolu sihluzela eSt Christopher's lapha eGwanda asikhohlweni nge-standard operations procedures akura esikolo. Sizabona umkhuhlane lowu umemetheka ngesiphuko esikumangalisayo. Lokhu kuthi ugovernment wenze i-command and control tactics uzatshiya ababalisi labantwana besengozini njalo ezisizeugovernment kathi abantwana basahlaleleni izikolo zona sebeqedile ukubhala.
Ngaphandle kweSt Christopher's, ezinye izikolo ezihlaselwe yi-COVID-19 zibalise Colenbourne Secondary, isiLengeni, iMzinyathini kanye leHow Mine eMzingwane. Ezimayini ezibalisa iBlanket kanye leVumba Chigwe Mine lapha eGwanda, leli gciwane liyamemetheka ngamandla. Sebedlula amakhulu esishiyagalombili 807 asebebanjwe igciwane le-COVID esabelweni sezansi emandebeleni kusukela ngolwesibili kufike edlulileyo. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Namuhla umongameli weMelika umnumzana Joe Biden uzagqiba umhlangano wakhe wokukhuthaza umbuso okhululekileyo emhlabeni jikelele owe-Summit for Democracy. Umhlangano lo usungulwe izolo njalo ungenwe izinkokheli zamazwe edlula ikhulu kanye leziphathamandla zenhlanganiso ezizimeleyo. Umongameli Emmerson Mnangagwa kanxuswanga. Unobhala jikelele we-United Nations umnumzana Antonio Guterres laye uzakhuluma emhlanganweni lo namuhla. Wona owenzelwa ebulenjini ngenkundla zabomabonakude. Evula umhlangano lo uBiden ukhuthaze abakokheli bamazwe ukuthi balondoloze umbuso wentando kaZulu njalo uthe bengaze bavumela umbuso woncindezelo. Wengeze wathi laseMelika kunenge okumele kwenziwe ukuze kulondoloze umbuso okhululekileyo. Amazwi kamongameli Biden agcizelelwe ngumsekeli wakhe unkosikazi Kamala Harris egqiba lomhlangano ngelanga lakuqala. UGibbs Dube uyalandisa.
Unkosikazi Harris wethule lokhu izolo ntambama ngesikhathi egqiba umhlangano wokuqala owe-Summit for Democracy oqoqwe enkundleni zokuxhumana nguhulumende wawelemelika.
It is a particular concern, of urgent concern, that democracy is presently under threat and for 15 years has been on the decline. Around the world, autocrats have become emboldened. Human rights violations have multiplied.
Okwamanje bakhona abafuna kungabi lombuso okhululekileyo. Phakathi kweminyaka elithumi lanhlanu edluleyo, kukanye engani ukugugudeka umbuso kaZulu. Abancindezeli emhlabeni wonke jikelele bafuna uphele umbuso kaZulu. Sokugcwele lobukhohlakali lokwephulwa kolungelo loluntu okuyinto engahambelani lombuso kaZulu.
And corruption is undermining progress and misinformation is undermining public confidence. And so it is incumbent on each of us, individually and collectively, to take action.
Uphinde wathi banengi abantu emhlabeni wonke jikelele abangafuni kube lombuso kaZulu.
We must all remember that democracy is neither an abstract concept nor a static state. Democracy lives in the people. Democracy is the people.
Kumele sikumbule ukuthi ukuba lombuso okhululekileyo kwenziwa ngabantu hatshi ukuthi into ecatshangelwayo. Kumele sidonse kanye kanye emhlabeni wonke jikelele ukwenzela ukuthi abantu bazibuse.
And democracy is our best hope. So as we go forward, let us do the work that democracy requires. Let us go to work. Let us deliver together for the people.
Umnumzana Phithizela Ngcobo odabuka eZimbabwe ohlala kwelemelika uthi uZulu ulakho ukwenza kube lombuso ofiswa nguNkosikazi Harris
labanye.
Idemokhrasi yena yona bayibona njengokubusa okukhululekileyo. Kuqakathekile kakhulu ukuze amazwe athuthuke. Amazwe ale demokhrasi ayapha abantu amathuba ukuthi bekhulumele uhulumende, bamtshele lokho abakufunayo ukuthi lapho nxa uhulumende engalaleli bayanelisa ukuvota. Befotele amanye amabandla angenza lokho okungaba yintuthuko abayifunayo. Ngakho ngalokho ngombono wami kuqakathekileyo ukuthi abantu banelise ukukhetha inkokheli bengabanjwa ngamandla. Sikubonile lokho ezweni laseZambia lapho owayengumkhokheli wakhona owavumela ukuthi ukhetho luhambe kakuhle. Kwawina ukumbe kwanqoba lo umongameli wabo okhona kathesi uHachilema. So sakubona kukhona ngakhona ukuthi amazwe amaningi sethrazeleli iZambia ngoba babona kulo mbuso abantu abanela khona ukuzikhethela bona. Uyikuthi ukuthi khona khona le ntuthuko iyenelisa ukuba khona eZambia ngoba abantu bayakhetha ukuthi xa uhulumende engenzi kuhle bayamguqula. Uhulumende usesima amazwane ukuthi asebenze kuhle ayenelisa inhlelo ezizakhokhelela ekuthuthukiseni kwabantu.
Bayakhala abakubandla leZANU-PF abathi uBiden bekumele anxuse eleZimbabwe. Umnumzana Joseph Chuma okudalele ZANU-PF Central Committee uthi uBiden bekumele abize umkhokheli welizwe leZimbabwe obezangena umhlangano lo ngomabonakude njengabanye.
IMelika itshengisele ukubana bona ngokwabo into eyidemokhrasi akutsho ukuthi kabayazisisi kahle. Bayenza umhlangano bethi benza umhlangano wedemokhrasi kodwa betshiya amanye amazwi. Umnumzana uBiden bengicanda uzabuya ekhangele ngamehlo akhe hathi ngamehlo amadala amehlo abo ubaba uTrump kumbe ubaba uObama kumbe ubaba uBush ngoba uClinton usiyemuva le.
Umhlangano lo ogqitshwa namuhla ukhangelelwe ukuba uzaphuma lezinqumo ezimbalwa ezokuvuselela umbuso kaZulu emazweni atshiyeneyo. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland ngingoKip Stube.
Ibandla leZANU-PF eluPane lithi liphakathi kokuqoqa amabizo alabo abangelancwadi zokuzalwa ngendlela yokubancedisa ukuthi bezidole ukuze benelise ukuyabhalisela ukuvota kukhetho oluzayo. Lokho kuza ngemva kokuba iZimbabwe Electoral Commission yazise ukuthi idlulisele phambili uhlelo lwe-mobile voter registration olwalumele luqhutshwe kulinyanga ukuze iphe abangelazithupha ithuba lokuthi bazithole. Usthandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxelo meli weLupane East edalele eParliamente njalo elilunga leZANU-PF umnumzana Mbongeni Dube yena othi ibandla lakhe lithola usekelo olunengi.
Siyazama ngendlela zonke ukuthi abantu bancediseke ukuthola izithupha kumbe ama birth certificates. Ngokunjalo ke kathesi sile database for each and every word ukuthi bangaki abantu abangelazithupha, bangaki abafuna ama birth njalo njalo. So ke kusuka lapho ke sesikhulumele register ukuthi besenzele ama mobile registration. Ukuthi ukuthi maduze nje sesiqalile iprogram yama mobile registration.
Lunjani usekelo khona ngapho olwebandla leZANU-PF?
Lokho kwaba le new dispensation kulomehluko than old dispensation. Abantu bakholwa emisebenzini eyenzakalayo. Ungakhangela kathesi imisebenzi eyenziwe libandla leZANU-PF kumbe ngithi mina i-government ekhona kathesi imisebenzi eyenzileyo kulomahluko omkhulu kulalokho okwakukhona kudala. Ngokunjalo ke abantu babona imisebenzi yebandla. So ke hayi ibandla likhona, abantu bayalisekela kakhulu ibandla. Ungakhangela kulezinye indawo ezingakaze zibe lamaklinikhi, sokulama-clinics. Imigwaqo eminye besokuyimigelo kodwa izamile ukuvuseleleka. okutshengisa ukuthi yinto ezifunwa ngabantu. La kuyathesa siye kulimeni, inhlanyelo isikhona ebantwini, siyaqhubeka siyaphambili. Nanku irrigation ikhona ebantwini, okutsho ukuthi izinto ezibambekayo, hayi khona okwesilogani. Sesikhuluma ngezinto ezibambekayo kathesi. So ke hayi usekelo lukhona elupane East, ibandla leZANU PF likhona, liyamsupporta umongameli wethu, liyamsupporta uMP ngemisebenzi eyenzakala.
Wathi abantu sebeqalisile ukuvuna ingqoloyi kulandela uhlelo kumbe inhlelo ezasungulwa lezavuselelwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa. Uyini okwenzakalayo kahle kahle?
Ukuvuna sokuphelile, sebevunile abantu bempofu, okutsho ukuthi kuphume ama-truck angaba ngu-15 by 30 ton. Okutsho ukuthi isivuno esihle. Okwamanje sebelungiselela ukuthi bafake umumbu endaweni yabo le abayiphiweyo. Sikhuluma kunje nje sokulama u-contractor owileyo ukuzengezelela irrigation from 180 hectares to 600 hectares. Okutsho ukuthi sikhangelele ukuthi kube lamanye ama-members azangena futhi ku-scheme. I-600 hectares akusiyo into encane, ubuye le equipment yonke ekwanayo ukuthi alungise aze aqede.
Umnumzana Mbongeni Dube ngumeli welupane East edalele ephalamende njalo ngoibandla leZANU PF. Kusenjalo umsekeli wesikhulumeli sebandla leMDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafasfanda uthi lanxa iZANU PF izitshaya isifuba ngenhlelo zokulima eziqhutshwa nguhulumende, inhlanyelo lokunye okokulimisa kuphiwa abasekeli beZANU PF kuphela.
Inhlanyelo ephiwa abantu kuthiwa ngepfumvudza ngentwasa ayisiye ZANU PF. Sesithole imbiko from 10 provinces eZimbabwe jikelele from the social welfare secretaries for our party ukuthi iZANU PF ipha abantu bayo inhlanyelo lefertilizer la konke okuphuma ku-input scheme okuthiwa ngika-president. Sifuna ukuxwayisa mhlophe ukuthi abantu kabazilwelwe, bangabona bencitshwa kabaye emapholiseni ngoba umthetho uthi wonke umuntu ohluphekayo fanele ephiwe inhlanyelo. Inhlanyelo le ayiveli kubandla leZANU PF, ayiveli kuMnangagwa i-president weZANU PF, ivela esikhwameni selizwe i-consolidated fund lapho okubhadalwa khona ama-tax enu. Iningi yenu khonapho lilamafoni lithathela ama-tax. Yikho ke siyalixwayisa ukuthi lingafika endaweni lapho okuphiwa khona inhlanyelo lingami likhale njengabantwana. Zamanini lani ukudinga amapholisa libatshele ukuthi lokhu ayisikho. Siyaxwayisa njalo abantu bakwethu ukuthi bakwazi ukuthi imali le ebhadalayo ayisiye ZANU PF. Sithole umbiko izindawo zonke ukuthi abantu bakithi bayancitshwa kuthiwa alingeni umhlangano weZANU PF. Lokhu ayisikho kuyincwala. Inhlanyelo le ithiwa abantu abagogekileyo izalukazi esingathi ngabantu abahluphekayo, hatshi amajaha lamankazana aqinileyo. Ye bangaphiwa uma ise isisele. Yikho ke Mahlaba Zulu sithi qinanini lale ukucindezelwa, lizilwele lodwa.
Umnumzana Felix Magalela Mafasfanda ngomsekeli wesikhulumeli seMDC Alliance. Uhulumende yena uthi kabandlululi labo abaphiwa okokulimisa. Selikubonile na ukusemaphephandabeni. Izim Live ithi kule gqweta eseliye enkantolo lisiya khonona ngokuthi kungani inhlanganiso yeLaw Society of Zimbabwe kuyiyo yodwa evunyelwa ukulawula ukusebenza kwamagqweta. Umamangala ngomnumzana Joshua Chirambwe. Linkundla ithi lokhu kwenzakala ngesikhathi uhulumende eke wethusela linhlanganiso yona ehlezi imsola ngokwephula amalungelo kaZulu. Ikroniko ithi amapolisa aphakathi kokuphenya impiko ethi ikansili yeCholocho yalahlekelwa zinkulungwane lenkulungwane zemali yeMelika ngemva kokuthengisa indlofu ngokuyimadlana okungatsho lutho. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Sibingelele kustudio 7 labalaleli bonke abakastudio 7. Besicela ukuthi enye into nje eyodwa nezili endlala zisho iphawula la. Angabantu bezani bethi abafana lokhawule. Ye, umnangakho uyazama. Ye, umnangakho akhangela imigwaqo. Kanti imigwaqo yangkhona yiphi le ekhuluma ngokhawule ukuthi nani uyazama uyalungisa ikhulu kulungile eZimbabwe. Ye, imigwaqo. Uhamba ngawuphi umgwaqo njengana ngiyabona uka uhamba ngawumgwaqo lo ofile magodigodwe onyama endlovu kodwa ngeke esithi uyazama umnako ezama ukuvela hhayi kanti singayisasapoti into ezingekhoyo kumbeni yena siwathutha siwaye harare lamkwazi kakuikubana siwathuthele harare ayikhathi ivakashi manje wena ke uzobona nje ukuthi kunjani ngapha siyacela sibili ukuthi besilungisele umgwaqo besilungisele umgwaqo loba kuthi abazama nje kabalungise sibone ukuzama kwabo phela kuthi kufika amavoti lapha sebelungisile sibone ambona ukuthi khona umuntu wayivotelisani oyisholosho elisibili ngemgwaqo enjeyana hhayi lowo muntu uyabethanda phela ngibona ukuthi iyabe li-right esibili.
Salibonani, salibonani. Ukhuluma ngumaphosa esigabeni sakwaNdorana kwaMakhulela. Siyabonga bakithi izindaba ezinhle esizizwayo. Hayi, zilohluzo olukhulu kakhulu kakhulu. Lezi ezingena ebuseni namhlanje ngomhla ka-9 lapho kanje kuphawula khona ukugawule lapha. Hayi, azi impela izane lokuthi mina hayi ngiyaphelelwa. Yazi kwesinye isikhathi uyaphelelwa ngamazwi kodwa uyazi ukuthi kufanele uthini. Uma laphana ebuzwa, uyabuzwa ukuthi wona walinganqoshwanga phesheya emhlanganweni wamazwe ahambisana nokuthula emazweni awo. Uthile na kabala ndaba into yokuqala mabanqoshwanga ama-British nama-Americans vele alwela umhlaba weZimbabwe. So yena kalandaba lakho lokhu kwakubathinti ba-right benjalo. Angimsoli u-right kakhulu vele ngoba abantu abalomomubi. Mina kungangithinti uma kuyibe umuntu ezaniphifa ukuthi kukhulunywa ngento enhle kangaka kodwa ngizwa kanjani. Kwesinye isikhathi ngingazicelela mina ukuthi hayi ngicela sengiphendukile ngibe right ngicela lingibize kodwa yena uthi kalandaba lakho uloku esakhuluma ngomhlaba. Umhlaba bagithi singabantu abamnyama kodwa into efanele sinenzelele umhlaba uma ungalamlungu ozalimela abantu ngemitshina leyana umuntu omnyama nemitshina engayezama ukuthi eyithenge elimela abantu kodwa umuntu omnyama uzisatisfy nakuqala lo mdini wakhe labangani bakhe. Yinto lapho echa khona umuntu omnyama kakhulu umuntu omnyama okhethiwe kakhulu nabantu abamnyama abasikhethiwe nabezane basatisfy bona labangani babo abakuzani lemijini yabo abaye abantu abalandaba la vele noma uthi amalungelo abantu abalandaba la abantu abantu abachayo kabahlukunyezwa badla kamnandi baphilile ababogawuli badla kamnandi baphilile. So kakuboni kungona ukuthi vele yinto ekhona kaboni lutho amacembu aphikisa ayachaywa kakhankasi kahle abantu bayahlupheka sokuze sokungenela lasemasotsheni awo sebambe izinkuzi ekhaya lamaphoyisa uhle ubone vele igovernment vele ayiseko kodwa yena kakuboni khona lokho khona manje i-South Africa ubona inothilinje i-South Africa phela ungazi utshontshe how many trillion iyasaloku imili njalo iqinile ngemkhonomi kodwa eZimbabwe ungatshontsha even imiliyoni kusaza kuyavuka kungalalutho ngendlela yokuthi akwabona izokuthatha la mali ilizwe linje akuthatha la mali sezayo iyamali yamazwe.
Ukuthi kahle kahle abantu baseZimbabwe why are they discriminated? kwamanye ama foreign nationals ala South Africa yini la amanye ama foreign nationals ala kothini singenakho akwenza babe ngcono kunathi especially Nigerians bazihlalele bakhululekile maybe they are more than amaZimbabweans ala the Congolese they vote asylum seekers nobody is terminating their asylum seekers loba nje sokwavotwa eCongo everything ngani sinormalize but still the target is on Zimbabweans why Zimbabwe why ngudise lubhunya lo okhulumayo but it surprises me ngoba lento yama ZSP la hathi qalwa kodwa these people need to be documented then sebe documented after 11 years sebe sidikela manje why sizojikelwa for what reason sesimotheni ngaka okwenza thina sibonakala ngani kuthiwa ngoba si 180,000 so kufanele sijoine lawa abanye kuthiwa there are 3 million Zimbabweans who are not documented simotheni ngaka yini esesiyenzile sifelani imfundo yethu angazi ukuthi sifelani kahle kahle yini yenza iSouth Africa izisonde kangaka kwamanye ama foreign nationals ala eSouth Africa yini yenza isibadlulule kangaka ngoba thina le Zimbabwe justice kubanise ngumfula angazi whereas abantu from Nigeria and Congo they live freely but they are far from in South Africa angazi serious
Salibonani, salibonani ku Studio 7. Ingabe linjani? Yonke nabalaleli. Sine inkingi impela enkulu kakhulu okhuluma eGodfrey Moyo. Udaba lwaseZimbabwe impela liyasihlukumeza. Ene impela ngendlela okwenzeke ngayo ukuthi iZimbabwe ingayi kuma meeting kutshengisa khona ukuthi impela sebeyaziwa ukuthi bangama menemene. Awugcina namhla sibabambile siyabazi impela ukuthi mabamenemene so sokungathi yonke into eyenzakalayo singahlala siyigadile
labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318 singene kwezivela kwamanye amazwe I-Voice of America ithi umlando wokulwisana labahlamuki beqembu le-ISIS kwele Iraq ususezandleni zamabutho akulelo lizwe ngemva kokuba amabutho eMelika ededile. Umsakazo omunye uthi odokotela kwele South Africa bathi buyanda ubufakazi obukhomba ukuthi lanxa umkhakha we-COVID-19 omutsha Omicron umemetheka ngamandla awuhlaseli ngobukhali obedlula eminye imikhakha esike yabakhona. Siziphethe ngodaba olwenzakale kumahola asanda kwedlula lapho umlingisi weMelika uJustice Smollett atholakale khona elamacala amahlano aphathelane lesehlakalo sokuqamba kwakhe amanga ukuthi watshaywa ngabesilisa ababili ngoba eyisitabane ngomnyaka ka-2019. Ababili laba okungubhuti lomna wakhe batshele umthethwandaba ukuthi babhadalwa nguSmollett ukuze bamtshaye ngoba wayefuna ukuzwelwa nguZulu elethemba lokuthi lokho kwakuza kwenza engezelelwe iholo emsebenzini wakhe. Lanxa nje uSmollett ekulandule lokho umthethwandaba uthe uyabathemba ababili laba. Umsolwa ulakho ukupika okweminyaka emithathu kumbe ukwenza i-community service. Kolunye njalo udaba umthethwandaba unqume ukuthi uhulumende kumele aye phambili aveze ingwalo zowake waba ngumongameli umnumzana Donald Trump eziphathelane lokuhlaselwa kwephalamende ngabasekeli bakhe ngozibandlela lonyaka. sikhangele ebezihamba phambili. Kubhubhe abathathu nge-COVID-19 kuleli izolo njalo kwatholakala abangu-5189 belo mkhuhlane lo. Ibandla leZANU-PF lizitshaya isifuba ngenhlelo zokulima eziqhutshwa nguhulumende, kodwa abe-MDC Alliance bathi okokulimisa kuphiwa abeZANU-PF kuphela. Umongameli Joe Biden weMelika ugqiba umhlangano awusungule izolo labakhokheli bamazwe omhlaba ngenjongo yokukhuthaza umbuso okhululekileyo. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30 na eyami impela sonto isiqalisile. Yimi uNtungameli Nkomo.